Abasakhulayo esesikhulume labo babona umoyi uJinimbi njengomuntu obezikholisela umuntu obezidlela imali zakhe ethanda izinto lezi ezimnandi ethanda abafazi kodwa engumuntu lwana ophileka la ngoba ubengumuntu othi nxa engafika endaweni elabantu abafuna ukukholisa la bebakholisisa abantu abasakhulayo mbona mina sebecabanga ama live video la ade wayenza kubo Instagram enika anti imali uthi halo yagida halo unjani njani ube ngumuntu onjalo nje uthi ube zikholisela endabasakhulayo bambona bambona njengomuntu onjalo
yona impilo yakhe uJinimbi ungathi impilo engamele iphilwe yibo bonke abasakhulayo na
impilo athi iphilwa nguJinimbi ngeke ngathi impilo ukuthi abazali bethu bonke bengayithabela ukuthi sibe siphila kube ngumuntu sibili ukuthi sithina sibona sibuyele lokho ayebekwenza lati sebe sponsor umuntu lo yakukholisa kodwa ukuthi sithi abazali bethu bengayithanda indlela le aziphilisa ngayo angikholwa ngoba ezinye izinto athi ezenza abe ziyaba nzima especially ebadaleni bethu laba abangakujwayelanga abasakhulayo bebethanda ukubona kodwa bona ukuthi bekuphile nje ubona lapha eAfrika hayi enye impilo esiyiphilayo ngeke yasenelisa ukuthi sibe siphila siloke sibonakala silabafazi abanqunu sisidla imali sinatha hayi lokho ngeke ngathi abasaphilayo bengayiphila le mpilo njalo bengayifuna kodwa ukuyibukela hayi bebekuthanda
sizwa kuthiwa imuli yakhe ikakhulu uyise labafowabo bangani bebengamemukeli selikelezwa yini imbiko enjalo
sesike sakhuluma lobabakhe ubabakhe ukukhanya abazukulu kabazi ngoba ubuziwe sibili ukuthi uJinimbi uthiye abazukulu abangakena wathi akazi ngoba uyabona impilo le yathi iphilwa nguJinimbi impilo esikhiwena abantu abathi he was living on the edge wayengumuntu ozikholiselayo wayengela mfazi akukabi lo mntwana oseke wathutsha kumbe oseke wabikwa kuthiwa uJinimbi uthiye umntwana njalo ubabakhe ukhulume watsho njalo kwathiwa hayi umntwana engimaziyo uyedwa and ubabakhe yena wathi umntwana lo lami ibizo lakhe angilazi ngoba umfana ukukhanya wathi sokuthiwa kulo mntwana yena wathi hayi umntwana asikho wami asikabone sisuthi abantu laba impilo yabo yena uJinimbi le muli yakhe bekungani bekunjani kodwa hayi sesikhangela thina sesithi ubaba nxa engazi ukuthi umntana ongumfana osenguye osesele ngoba omnye umfana umnawo wakhe uJinimbi ubhubhe last year nxa ubaba engazi manje ukuthi umzukulu kaJinimbi kuthiwa ngubani uyehlulekile sibili ukukhuluma ibizo lomzulu kuthiwa ngimazi so asazi ukuthi impilo ade beyiphila lobudlelwano bakhe lemuli yakhe bebunjani kodwa hey yikho kukhona ubaba uthe umzukulu kamazi ibizo lakhe ngoba umfana bekungumfana lwana ade hamba laphiyane esenza lokhuya njengomuntu athele izimali zakhe uJinimbi belama million nge-36 years sizokuthiwa ule 36 years beselama million so impilo ade iphila impilo yane skiwe ndiyane sibona lathi kuma movie la kuma music video akhona ngapha emeleni.